So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNhlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba babuyele emsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ababalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini.
Kodwa enye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini.
Abatsha bathi kabanazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yemigodi igumula emsebenzini abantu besilobela.
Izizalwane zalapha ekhaya abasuka emakhaya besiyasebenza ejena manje bamisi umsebenzi abafana bangafika 100.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ababalisi abathi ababuyeli emsebenzini, kube labanye abafisa ukuqala umsebenzi kusasa kulandela ukumiswa okwesikhatshana kwabanye babo nguhulumende. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bathi ababalisi bonke kumele babuyele emsebenzini. Kuthi njalo abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe bachaya phansi ngenduku besithi bafuna iholo labo lihlawulwe nguhulumende ngamadola emelika edlula $500, $540 umuntu munye ngamunye. Uhulumende usanda kukhuphula iholo lababalisi ngokuyisilinganiso sokungama-20%, 20%. USipho Mfundo Sifiso Ndlovu okokela iZimta ukhuthaza bonke abakunhlanganiso yakhe ukuthi babuyele emsebenzini.
Ubukhokheli benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bebuhlangene ngomgqibelo mhlazili-12 insuku uNhlolanja. Injongo yalo mhlangano bekuyikuhluza lo ukucungula okuphume kunkundla yengxoxo nkulumo ku-NJNC. Yona-ke inkundla ebihleli ikhangele ngeholo lezisebenzi zikahulumende kanye lababalisi. Ngemva kokucungula lokhu, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini. Kukhangelele kakhulu labo abakhelane lezikolo zabo, abahlala khona ezikolo njalo, labangenelisa ukuthi basukume ngokuphangisa ukuze bancedise abafundi baqale ukufunda.
Kodwa umnumzana Love Joyce Banda okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ uthi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini benzile izikhalazo zabo kuhulumende besitsho ukubana iholo abaliholayo kalenele. Hulumende uphendulile ngokutshengisa lokho yena akukwanisayo. Ababalisi abaningi bayakhonona bathi lokho akwenelanga.
Uhulumende umise ababalisi imisebenzi okwesikhatshana esithi bakhalala umsebenzi ongekho emthethweni. Izikolo kazivulwanga ngemfanelo ngenxa yababalisi abakhalela umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nesiphathamandla sikahulumende esibona ngezemfundo unkosikazi Evelyn Ndlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abatsha abaningi esigabeni seMbembezi eMathebeleland bathi kabenelisi ukubhalisela ukuvota ngoba kabala zithupha. Kulabanye njalo abathi akuncedi ludo ukuvota eZimbabwe. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umsakazo we-Studio 7 uvakathele lesi siqinti ekhuluma nabantu ngohlelo lweZimbabwe Electoral Commission ZEC olokubhaliswa kwabantu ukuvota. Abatsha abaningi abala zithupha ngakho benelisi ukubhalisa. Unkosazana Jillian Ngwenya ule minyaka elitshumi lasitshiyagalombili 18 years wehlulekile ukubhalisa ukuvota.
Isithupha sikababa yiso singenza ngingakayi ngehluleka ukuthatha ibhidi. Wathi ngihambe ngayithatha isidumbu yesithupha somzali wami.
Umnumzana Taura Nyandoro uzame ukuthathela umzulu wakhe i-birth certificate ukuthi ayithatha isithupha babaxothile.
Abantu sebekhathele kuza kulala udovele oluthinthayo. Noma bengavota abanye sibize bathi faka ngini isikhali phansi ukuthi noma ungavota akula jintsha akula ngoqhuke phela yenzakalayo. Bekufana nje.
Unkosazana Anelis Dambe sowavota. Njalo ukhuthaza abantu ukuthi babhalise uvota.
Ukurejista uvota angayikhona kodwa bebethe kuyaqalisa namuhla esigabeni sakithi ngapha. But last time kuvota ngangirejistile. Okusho ukuthi nebhizinisi hamba uyachecka igama lami ukuthi ngabe likhona yini. Awungenza ukuthi mvote ukuthi ukuvota vele ngiyazwisisa ukuthi kulilungelo lami. Njalo kulilungelo lami lokuthi ngikhethe inkokheli yokuthi inkokheli elizweni lakithi.
Umnumzana Nhlanhla Ncube uneminyaka engamathumi amabili lanye 24 njalo uyintandane kana zincwadi zokuzalwa.
Hayi, iproblem yesithupha noma ukuthi anila abazali so ukuthi lokhu zena isithupha nizame azame ukuthi ngishekhe emahofisini bathi akwenza ukuthi fuzeni lokhu zeni nangikwazi ukuthi ngenze njani. Hayi, ngizwa ubuhlungu. Impilo engihlalele akulala ukuthi engenze.
Umphathi Tambo obona ngesabelo seMathelane North njalo elilunga lephalamende elimele umguza lapho lesiqindi sentabazinduna uthi abantu kabahambe bayibhalisa ukuvota.
Bayasebekwanisa ukuthi bengarejista ukuvota labo abalezithupha. Labadala abanye ababengarejistanga isikhathi sonke sikhathesi uhulumende userola out uhlelo lokuthi kurejista ukuvota ukuze abantu ngo-2023 be-exerciser ilungelo labo ngokuthi bevote.
Uyaphambili umnumzana Moyo esithi abantu bazaphiwa esinye isikhathi sokuthatha izithupha nokubhalisa uvota kuze kuyefika ukhetho luka-2023.
Kuzaba lama mobile registration okabe kuthathwa khona abangala ama-birth certificate bethatha ama-birth certificate abangala zithupha bethatha izithupha behle berejiste ukuvota khonapho ngoba uhlelo lolo lokurejista ukuvota yi-ongoing up to 2023. So siyakhuthaza ukuthi umntwana xa sekwenziwe konke lokhu sehambe warejista wathatha isithupha sakhe kufuze ehle rejista ukuvota lapho yabe uthathele khona isithupha.
Iningi labatha endaweni phose zonke zezimbabwe zikhala ngokuswela izithupha ukuthi liphalise ukuvota kuhlelo lezeki olwenzakalayo ngalesi sikhathi ezimbabwe yonke jikelele. Ngimele Studio 7 Ntabazinduna, igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ingcweti kwezempila kahle ziqonqosela uZulu ukuba ahlabe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba selehlile inani lababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Mthabisi Bhebhe uthi kumele bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba abezempila kahle bebika ukuba kulabantu abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-696 abathaphe igciwane le-coronavirus elizweni kusukela mhla ka-8 Nhlolanja.
Abantu ababanjwa bele-COVID-19 sebebalutshwane. Labantu abafa nge-COVID-19 inani labo selililutshwane. Engakutsho njengodokotela yikuthi into esiqakathekile khathesi ukuthi umuntu wonke ebe-vaccinated, laba ababa-vaccinated kumele bethole ama-booster doses. Ngoba amazwe amaningi khathesi sebekhuluma ngendaba ze-vaccination status. Ngakho ke sokumele abantu bebe-vaccinated bethole lama-booster doses. Ama restrictive measures, ama lockdown measures, abantu abaningi ama governments amaningi sebewakhiphile. Abantu sebekhuluma nge-vaccination. Abantu kababe vaccinated.
UDokotela Ruth Labode olilunga ledale lephalamende njalo ongumgcini sihlalo wekomiti yezempila kahle uthi ukwehla kwenani labathapha igciwane le-COVID-19 akujo ukuthi abantu bayekele ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabempila kahle.
Mina into engayitsho ukuthi na ama-number ze-COVID sehlile, abantu abasezibhedlela sebebalutshwana, abafayo sebebalutshwana. Sesifikile isikhathi lesana sokuthi na imizimba yethu isifikile kwi-immunity, kwi-herd immunity le eyayikhulunywa. Kodwa lokho akutsho ukuthi na asifanelanga sigqoke ama-mask kumbe si-sanitize. Lokho kuqakathekile kakhulu loku-vaccinate le booster. Kodwa iqiniso lokho sekuqakatheke ebantwini abalabothukela labo BP. Otherwise nje umuntu kazana sesifanele sifunde ukuthi COVID yiflu sizaphila layo.
abantu abahlala kobulawayo bathi kusobala ukuba igciwane le-COVID-19 kalisoze liphele eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Unkosikazi Gertrude Moyo uthi sokumele abantu bephile legciwane leli.
Uqondile ukuthi owakathi esivuma ukuthi i-COVID-19 isizahlala ikhona phakathi kwethu, so ngibona ngani okwama-lockdowns kungasibisela kakhulu emuva. Ngibona ngani futhi kulezi nsuku umkhuhlane umemetheka kancane, kungayisikho ukuthi maybe sesilandela u-social distancing ngoba vele kuzukhulokhu esiminyana. Kodwa maybe mhlawumbe ukuthi umkhuhlane awusela mandla kusenziwa ukuthi lathi sesi-vaccinated angilaqiniso khona lapho. Kodwa sizabona-ke ngesikhathi somqando ukuthi khona igciwane leli lizabe limemethe kanjani. Kodwa kwakathesi hayi umkhuhlane we-COVID-19 usidedele kulezi nsuku.
Unkosikazi Nokuthula Sithole, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa impahla ejiyeneyo, uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina esitshona emgwaqweni ngiyananzelela ukuthi abaningi abantu abasalandeli iziqondiso zabezempilakahle ngoba bethi amanani ayehlile. Mina ngibona kuliphutha lelo. Okuningi okwatshintshayo esifisa kubuyele njengakudala akukabuyeli. Kodwa abantu singaqhubeka ngalolu hlobo akulanto ezalunga. Njalo abahlabenini ivaccine ngobuningi ukuthi lathi sivikeleke.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Lwazi Ncube.
Ukuthi abantu behambe emsebenzini full time kuyinto eright kakhulu ngoba i-economy ngeke ime ngenxa ye-COVID.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose ichumi i-8 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngolwesibili ngeviki ephelileyo. Umkhuhlane lo ubulele abantu abaningi kusanda kuqhamuka umkhakha we-Omicron COVID-19 ekupheleni komnyaka ka-2021. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngobathabile Masuku.
Wezemaphandleni namhla sisesigabeni sesilobela okulabantu abadabuka kuleyo ndawo abafika ikhulu 100 asebexotshwe umsebenzi eJena Mines edlelana leKumimba Mining House. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kwenkampani leyo unkosikazi Singidewa walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kodwa u-Alderman Makawe Moyo ohlala ku-Ward 20 uthi kuyamangalisa okwenzakalayo.
Ya kulabantu abangafika i-100 kanye kade besebenza eJena Mines lapha ngaphansi kwe-umbrella okuthiwa Kumimba Mining House, abavela ku-Ward 20 lapha esilobela abaxotshwe umsebenzi bengaba lapha esigabeni. Kanti kulabantu bokuza abavela endaweni enjengemaswingo, Gudu, Mrewa abaseleyo ngabela ndawo zokuhlala, abanye barenta indawo zokuhlala ecrossini besiya emsebenzini eJena Mines. Kanti izabantu zalapha ekhaya abasuka emakhaya besiya sebenza eJena Mines bamisi umsebenzi, abafana bangafika 100 kanye bonke ndachisa umsebenzi ukuthi abasela imali ukuthi babaholise emsebenzini lo. Okusimangalisa ukuthi kulabantu abavele esishoneni abahlala khonapha Crossroad kwenye indawo lodge kuthiwa kuwogwandu ababhadalela irenti iJena Mines. Kodwa siyamangala baxotshwanga kulo msebenzi bakhona. Izizamani zalapha kwadi 20 zikho sebexotshwa umsebenzi, kanti basuka emzini yaboyise labo nina basuka emzini yabo beseJena Mines. So kuyasimangalisa lokhu ukuthi kanti vele lapha eJena Mines kwenzekalani. Kanti ungahamba kuleyo ndawo kuthiwa iJena Mines asemagodigodi asebawagebhile, kulelinye igodenye abaligebhile elingenisa amanzi phansi khonale. So kuyingozi ukuthi abantu sebengafa baphele bonke eJena Mines laphana. Njalo kusuka kusimangalise ukuthi khonapho bathi sebexotshiwe sokuqhatshwe abanye abantu namhla, sokuqhatshwe abantu abangafika 8 ababuyela emsebenzini. Kanti laba abaxotshiweyo bebexotshwa ukuthi akusela mali, bebexotshele izizathu esingazaziyo.
Kuyini eselikwenzile ngodaba lolu Moyo?
Sikhulumile lo baba MP wesigaba uManu Kempofu ukuthi kangenele kumba ebuza uminister khona lephezulu ukuthi kathi inkampani okuthiwa yiKumimba Mining House le kambe ngabe ijongeni lapha esigabeni sesilobela ngaphansi kwababa uhead man. Sekuxotshwe abantu kangaka esesithabile ukuthi umsebenzi sebewuzuzile, akusokuze ehliswa indaba zokugamulana ngamabhemba, indaba zokutshontshwa kwezifuyo, yona nje yonke into engekho right edi isimiswe ukuthi abantu abaningi ngathi sebeqhathiwe sesisesaba ukuthi lezi zinto sezizavuka ngoba abantwana baselamsebenzi sebatshona bebhode esigabeni bengelamsebenzi wokwenza.
Lo ngu-Alderman Maqawe Moyo ohlala ku-Ward 20 ubexoxa le-Studio 7 esesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Kais Saied wakweleTunisia usevalise uhlangothi olubona ngokuqhathwa lokusebenza kwabehluleli bomthethwandaba. Yile uTaz News Agency ziva ukuba ukwenza kwakhe lokhu kuchothozwe ngabantu abaningi kulelo lizwe asebetshengisela emigwaqweni. Sekuvalwe le mithethwandaba kulelo lizwe. UMongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ilizwe lakhe lizajezisa kabuhlungu ele Russia lingahlasela ele Ukraine. I-Associated Press ivika ukuba uBiden wethule umbiko lo izolo ekhulumisana lomkhokheli wale Russia uMnumzana Vladimir Putin. UBiden uthi ele Russia linakho ukuhlasela ele Ukraine kusathana esilandelayo. Kwesikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema ake sizwe ixoxa lo ezathisa sibanda ngombhuqazwe wegugurawundi.
Yes, vele nhlanhla sathola-ke induna yabantu-ke uChief Mathema enqameni ngapha-ke endaweni zabogwanda. Sikhuluma ngendaba-ke le egugurawundi ukuthi kuzenziwa lokuthiwa compensation kumbe kuzanikwa abantu. Awuchaze lapha-ke sibona-ke indaba le ingakuphathi kahle wena Chief.
Into ekhathazayo baba Sibandayo ukuthi imali lena iphumile kuphume enyuziphepheni kungakayifiki kabo bantu akuthiwa abazakwenza lowo msebenzi. Okwesibili ukuthi imali leyi ithe iphuma ayicasiswanga ukuthi iyimali engakanani. Okungangokuthi kuzasiya kusixabanisela abantu ngoba thina yithi sikhangela abantu. Abantu njalo vele kulezi nsuku bathi wonke umuntu njengezinduna kulokunengesikudlayo kuhulumeni bazathi hayi isho ukuthi thina imali le sesiyidlile. Hayi imali le kayibuye ile figa yokuthi imalini. Njalo abantu kufanele baphiwe i-information eneleyo ngayo leyo mali. Ungaqale enyuziphephe nakuqale ebantwini kumbe uqale ebantwini abazakwenza umsebenzi.
Linakeliselake lalanto wena uhulumente ekhuluma lanto.
Azake simlande kodwa sijala ukukhuluma ngakho sixoxa laye upresident simtshele ukuthi into le sifisa ukuthi ibanjwe njani ngoba thini kakhulu njengabantu esihlala labantu sifisa ukuthi kulalelwe izifiso zabantu kube yizo ezizaqhuba umsebenzi lo phambili. Kungabi yithi okuthiwa sina sizawuphatha umsebenzi sichiye abantu abayibo ababa-affected ngoba into elatshwayo phakathi kwento le ngabantu akwelatshwa izinduna kwelatshwa abantu. So into le kufanele ibe sebantwini kakhulu njalo abantu yibo kufanele babuye nokuthi ukuze kuthiwe sebelatshiwe kuyabe kuhambe njani.
Kanti sizwa kuthiwe-ke indaba le yezimali iphethwe-ke idepartment ngathi isigodlo sikamongameli e-ofisini yakhe. Lezi nduna ezakhethwayo ukuthi zisebenzela iziphi le?
Akula nduna eyakhethwayo. Engikhangelela ukuthi zonke induna bona bathi besitsho bathi induna le nduna izakuya khuluma nabantu bayo. Kodwa kulenye into engifuna ukuthi futhi khonapho ngizavalekela engxa yombuzo wakho kancane ngoba kangilakho okugcweleyo ngawo. Bathi into lezabanjwa kuzaba induna ngendawo yayo. Into enye ebenzisa ukuthi kunanzelelwe kakhulu kufanele kunanzelelwe ukuthi into esikhuluma ngayo yimfa. Imfa kayila boundary njalo abantu sebamuva. Abanye uyathola ukuthi omunye umuntu uyabe endele uyabe koMathema esuka kwesiphoso omunye angabe esuka kofuyane eseendele koMathema but uyabe ngumuntu kafuyane. So akula ngenye indlela esithi sizasebenza induna imiyodwa.
Lapha induna lapha ngathi ubona nombono wakho ukuthi ngayo induna yizo ezikhokhela lolu hlelo zikwazi ukuthi abantu laba basukela bayangabi kulotho kuphathwe ngabavela phezulu.
Ngibona ngani ngeke ngaveza phambilini ukuthi yimi engaqalisa ukuraise ipoint leyo ukuthi izinduna zibe yingxenye yohlelo ukubamba umbhuqazo. Ngangingakhangelelanga lokho ngoba nawe usembone ngani kuyabalekelwa i-constitution. I-constitution iclearly states kule National Peace and Reconciliation Commission eyiyo ebambe umsebenzi lo okufanele ukuthi izinduna ngabe zihamba le-National Peace and Reconciliation Commission zisiye ebantwini. zisiya nika abantu bazo iconfidence ngoba into yekugroundi le vele ibingakhulunywa ayikhulumeki lakati sabantu lokho bese sawo ngoba nginanzelela izindawo lezi ngeke ngazihamba ngeke ngahambe ebhalago ngeke ngahambe emkhonyeni abantu lokho bekhala nxa kukhulunywa ngodaba lolu bayakhala inyembe zimilo yathi kungena isidumbu ekhaya
abantu labo uze bathotshwe kenhliziyo esithi kwenzela kocouncil laba kumele kwenziweni
akufanelanga ukuthi kubuye le program from government in fact kufanele ukuthi program ibe people centered people are the people abantu yibo kufanele babuye lokutsho ukuthi thina sifisa ukuthi into le ihambe njani ngoba kulezinye izinto ezaphumayo ku-template ezasizitshelwa ziqaliswa ngabo-birth certificate lama-date kuthiwe ezinye izinto ezimqoka ezizwe ezifunwa ngabantu engikhangelela ukuthi abantu bayafisa i-national apology bayafisa i-acknowledgement ngezinye zesome of the things abafisa ukuthi ngabe ziyakhulunywa kodwa kuleyana i-template eyabuyayo esayiphiwayo kuqaliswa ngama-birth certificate angiboni ukuthi kufa kuqala kuma-birth certificate ngoba lapha sikhuluma ngemfa ngithanda ukuthi abantu bakunanzele konke ukuthi sabe sikhuluma ikakhulu sabe sikhuluma ngemfa nxa ukhuluma ngemfa imfa ile ndlela yayo ebanjwa ngayo kakhulu ngapha kathi esintwini awu awuphonga ujikijela nje nxa ukhuluma ngemva kufanele ubone ukuthi lo yayibika uhambe ehlelekile afika amemeze phandle uyafika ahlala kwejesus abantu abesengakulukhuluma ukuthi hayi lapha bakithi lisibona singena lapha sesonakelwe ngumonakalo ubani odika seko then abantu basebeqalisa ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lokhu kuzakudabula bembeke masekwe nakho umuntu then kuyakhulunywa lapha ngane kuphonga ujikijelwa nje ungane ngakula ndaba lokuthi kwenzakalani ebantwini kodwa amanxeba la abuhlungu ebantwini
siyabonga kakhulu ezathisa sibanda sehlulekile ke ukuxhuma iziphathamandla zikahulumende ukuba sixoxe ngodaba lolu siyabonga kakhulu ezathisa sibanda ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo
Senganamasiko
wesenzi umandla
lo baba mkhulu
senganamasiko
babelobola
Sina sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo zihlobo ezithandekayo ngalolu suku lwanamhlanje ngilibingelela lonke kundawana ezithiyeneyo lapha elilalela khona umsakazo lo weStudio 7 namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko sesithathu sisuke evesini esithathu sisiya evesini yesithupha kufundeka kanje weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaYisaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani izindlela zenkosi nenze imikhondo yayo iqonde izigodi zonke ziya kugqitshwa zonke izintaba namagquma kuya kwehliswa kuqonde izinsonga nsonga nemigoxo igoxe ibe izindlela ezililezekile verse 6 inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu lo okukhulunywa ngaye lapha nguJohane umbhaphathizi echumayela esehlane egangeni ecebisa abantu ukuthi njengoba kuzaba lempilo entsha ezalethwa ikuza kukaJesu Kristu kumele abantu babe njani sithena kulezi zifundo kumbe intshumayelo zethu ezidluleyo abantu kabazame ukungena kulo umnyaka bengenasici bangene ke bengabantu abamsulwa bengena ke bengumuntu njengomuntu ezimeledwa imindeni umphakathi kanye lesizwe sonke abantu bazame ubungcono babo yikho ke lokuthi uJohane lapha nxa echumayela esenhlane uthatha ke encwadini kaYisaya umprofeti lapha esizwa khona uverse 4 sithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayiqonde athi ku 5 izigodi zonke ziya kugqitshwa ngenye indlela uthi ke uJohane nxa ekhuluma lapha kulaba ababemlaleli njengoba lawo lalele uze izinto zilunge lungisa indlela yenkosi ngendlela kumele umuntu alungise ngaphakathi kwakhe ngoba indlela yenkosi itholakala ngaphakathi komuntu indlela yenkosi asozuyifice ibhaliwe njengale imigwaqo esibona ibhaliwe emabhakaneni ufica ubhalwe First Avenue ufica ubhalwe bani bani indlela yenkosi ingaphakathi komuntu ngobana umoya yiwo okhokhela umuntu uze ahambe indlela ebonakalayo bakhona bavele bengafuni izinto ezinhle indlela abazikhethela yona izona lezi indlela ezicina zifaka imindeni yabo kanye labo uqobo lwabo enkingeni ngobana kabalungisi indlela yenkosi ngenye indlela kumele umuntu azikhangele ngaphakathi yiyo ke into echiwo nguJohane umbhaphathizi uthi konke amagodi nxa ekhona kagqitshwe izintaba zokuziphakamisa umuntu azenze ngcono kulabanye kuyakwehliswa izigodi zonke lezindlela ezimazombezombe zizaqonda nta nxa abantu belungisa indlela yenkosi basi khulekeni babathuxo inxele ngalesi sikhathi siyaziletha kuwe sicela ukubana njengoba salokhu sawuqala umnyaka usifundise ukubana senze indlela yakho eyimphefumulo yethu iqonde ebusweni bakho amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jahelidala Ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwabatsha sixoxa labatsha ngokubhalisela ukuvota ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. UMavis Gama uzethulela lolu daba.
Omunye wabatsha ongasoze abhalisele ukuvota nguJabulani Mdlongwa ohlala koBulawayo.
Mina njenge-youth into engenze ngangavoti is because of anginasithupha and ama-reasons wami ukuthi ngingabi nesithupha is because of i-corona. Ngokuthi ngihambe komsithili sometimes ngithola ukuthatha abantu abalutshwane noma nami ngingazama ukuthi maybe ngivukele swele futhi uzothola nabo ukuthatha abantu abalutshwane so yi-disturbance yami ukuthi ngingavoti futhi into engenza futhi ngaswela isithupha ukuthi kusuke kuthatha abantu abalutshwane i-corona ingidisturbe kakhulu ukuthi nami ngithole isithupha yinto engenza ngingatholi isithupha because of i-corona.
Ulungile Masebo ohlala emahajula koBulawayo ukusimo esifanayo.
Mina yehlulekile ukuyavota ngilazithupha ngahamba komsitheli siyathatha isithupha bathi kumele ngibuye lo muntu omdala ezonzayinela ngapha mina le 29 years angikabi lesithupha.
Omunye wabo ngusenzeni Mlotshwa ohlala emakhangela zithupha.
Nami ngithi ngifake lami isikhalazo lombono endawo ngiyiyouth sibili le 29 years kodwa ukuvota ngesifiso sokuvota siwavotele sibili ama-MPs ethu kodwa inkinga esiba layo singaze sithi siyabavotela abasincedisi ngalutho abasincedisi kukonke esayezifisa ukuthi besincedise khona kodwa hhayi akulahlupho sizavota.
Usenzeni ugcizelele esithi kulabanye njalo abangazilutho ngokuvota. UNomsa Chabalala ohlala eKambuzuma eHarare ngomunye wabo.
Mina njenge-youth angenelisanga ukuthi ngiyevote ngiyeregister ukuthi ngivote just because angikwazi ukuthi kuvota njani asifundiswanga ngokuvota but nilelungelo lokuthi ngiyevota.
Kodwa ubheka impilo Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi yena akasiboni isizathu sokuvota.
Mina njengenje ngilesifiso sokuyavota kodwa angikalwazi lalapho okumele ngiyevotela khona njalo abezeki abasincedisa ngokumele sikwenze lokhu kuzenza ngingenelisi ukuyavota.
Kasenelisanga ukukhuluma lezeki ngodaba lolu. Abatsha yibo abaningi kwele Zimbabwe abathenjwe ngabezombusazwe ngesikhathi sokuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Singakagqibi ezalamhlanje wothi sibone ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba bebuyele emsebenzini. Kodwa inye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini. Abatsha bathi kabanazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yezemigodi igumula emsebenzini abantu abadabuka esilobela. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngokhethukulo.